Endaba zethu lamhlanje lino Michael uMongameli Emmerson Mnangagwa usungula ibhanga elizoboleka abasakhulayo imali zokusungula inhlelo zokuzithuthukisa. Amalunga ebandla lemthwakazi Republican Party aboshwe etshengisela ku-Pick n Pay ngeviyo edluleyo amiswe phambili komthethwandaba namhlanje. Inhloko kahulumende yeleBhilitane uTheresa May uthi ilizwe lakhe lokho lisabheke ukuphathwa kothetho nguhulumende weZimbabwe andubana iphathise ekuvuseleleni lelo lizwe. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleBulawayo City lithola uncedo lwekit ebiza inkulungwane ezintathu zamadola $3,000 oluvele kwinkampani e-Asphalt Products. Kulayisoka lamhla kuhlelo lwendaba eziphatha abesifazana olwe-Women's Round Table sikhangela imbali yabesifazana asebegqunge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yesithi 0012 465 0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 lagu 6080 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi kuwhatsapp lagu-Facebook ku-VOA Ndebele.